thina njengabantu abazisebenzayo siyakunanzelela ukuthi sokusiba kubi kakhulu nxa sikhangela inani labantu abalahleka ngenxa ye-COVID-19. Yebo, kambe besesiqalisa sibili ukuthi amabhizinisi ethu abe lamahlumela, kodwa lathi nxa sikhangela ama-numbers abantu abasichiyayo akusijabulisi lokho. Akusijabulisi, bese siqalisa ukuthi sisukume, sibambelele, sixoxomele, kodwa ngomumo wama-numbers e-COVID-19 abantu abasilahlekelayo lathi hayi, asilankinga lokuthi kuthathwe amanyathelo okuthi kube le-lockdown. Siyakukhuthaza-ke lathi ukuthi abantu asiqinisenini ukuthi silandele imilayo yabezempilakahle labe-World Health Organization.
Ku-lockdown yakuqala, uhulumende wathembisa abantu abazisebenzayo njengani izimali, kodwa zagcina ziphuma nzima sezidliwe njalo yi-inflation. Kuyini elingamkhuthaza khona uhulumende kathesi?
Uncedo esilucela nxa siyaphambili okwakathesi, sithi thina uhulumende nxa esithi kakube le-lockdown, sicela ukuthi ancedise labo abazisebenzayo. Abone ukuthi nxa kuthiwa valana amagedi likhiye lihlale phansi, livale imkambo lingayisebenza, kakube phela lama provisions, akube loncedo lokuthi abantu babe supported in terms of ama food supplies. Kungenjalo kutsuka bese kusiba nzima, bese kungathi abantu izepho lamthetho, ngoba ukuthi umuntu avalelwe endlini kodwa engalakho okokuphila ngakho, kusikubona kusiba nzima kakhulu njalo kuhlukuluza abantu kakhulu.
Amabhizimusi enu njengoba beselisebenza ungathi beselivuke okunganani?
Kankomo, uzananzelela ukuthi ukuphila kwethu abaphila ngokuzisebenza kweyeme kakhulu ekusebenzeni lekutholeni imali nsuku zonke ngelanga ngelanga kanye lokudla. Kodwa ke ukuvulwa okwenziwa kuqala besingakaze sibe ngabantu esingathi thina sesirecovile kakhulu ku-lockdown ebisiyedlule.